Enengi lalezi zakhamizi lithi umango eselalezi kokulezi nsuku ngoba uncedo lokudla oluvela kuhulumende lumisiwe kulezi nsuku zokhetho. Ngalokho umnumzana Gabriel Luphondo oyisakhamuzi semawana eKwanda South uthi inengi selifisa ukuthi ngabe ukhetho luphanga ludlule.
Kathesi njengoba i-social welfare ingasekho bayakhala abantu bakhala bathi ama-elections akwanda usephuzisa ukuthi bake bathole ukudla ukudla nje kuphela akula kudla abantu ababuya lapho liyazibonela nje ninalodwa khonapho kodwa hhayi zombusazwe lapha emawani hhayi sindawonye siyabe sihlekana nje ukuthi lokhu lalokhu hhayi emawani bekungekho konke lokhu okuhluphayo lokho.
La mazwi agcizelelwe unkosikazi Siphathiswe Nkala oyisakhamuzi sematshetsheni eKwana North othi laye bahlaselwe yindlala.
Nyaka ususiya kupheleni kunje isimo sendlala sesithanda ukuba sinzima sibili ngoba abantu ababekudobhile emasimini bekukulutshwane njalo sokuphelile sokudingeka ukuthi abantu ngaye bayancediswa abantu sebephila ngokuthenga impuphu yena le ama-10 kg.
Unkosikazi Juliet Nkiwani oyisiphathamandla senhlanganiso emele amalungelo abomama lamantombazana emaphandleni e-Women Development Association of Zimbabwe uthi akukabi lokuphithizela kukhetho lwalonyaka.
Asikaboni lutho sibili, asikababoni. Yebo kambama babizwa abantu sebewazi ukuthi maybe owezanuphefu mbani, owe-MTC mbani, okamthwakazi mbani, nje imathebelele ndi-South yonke, abantu amabizwa sesaziwa. Kodwa ukuphithizela kwekhampeni leyana yeminye iminyaka asikayiboni, silokhu sisamelele ukubona beqalisa.
Lanxa kulokuthula kulesi sabelo, amabandla aphikisayo akhala ngokwethuselwa kwabalandeli babo. Ngabe bani elibusayo leZANU-PF ekhuluma ngomvule eGwanda emhlanganweni webandla leZANU-PF okukhankasela ukhetho. Umphathintambo obona ngezenzakala kwelezansi yamaNdebeleni, umnumzana Bednico Ncube ubeke ukuthi ule mtshina azayisebenzisa ukubona uZulu ngosuku lokuvota.
Akusamelanga kube lo muntu ozatholakala njani elele engayanga vota. Hambanini liyevota, mina ngizadinga, ngizaba ngikhangela ngemitshina yami ukubana na ovotileyo ngubani longavotanga ngubani. Ngikhona lapha ngihlezi.
Umnumzana Kanisha Sikala unobhala wezokhetho kubandla lezaphu uthi banengi kubandla leZANU-PF abethusela uZulu emaphandleni.
Ama-threats lawa kawaveli kuye kuphela uminista. Ekuhambeni kwami ngisiye emaphandleni sengihlangane lokwethuselwa okunjalo futhi lakubo ward 10 base-Beitbridge bayethuselwa abantu nxa bebonakala behlanganela labantu bethu bezaphu labamanye ama-parties kakhulu ngabantu esibabiza sithi ngama-veteran. So singuzaphu sithi thina hayi akula kwethuselwa okungakanani ukuza kwenza ukuthi abantu bangabikwazi kanti kuyini okwehlula ukufa khathesi nxa kuyikuthi abantu bevele belamba.
Ikomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi kuyize ukuthi umuntu ebonakala lapho evota njalo ikhuthaza uZulu ukuthi evota ngobuningi mhla zingama-23 kulenyanga. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngingu-Albert Ncube.